hayi uyehle engqondweni la ngamanga akula into ehlayo lapha into zonke lokho zikhona pha akula into ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo siyadubeka lapha elizweni lapha akula le into ehlayo siyadubeka yeza mnumzane so nabalaleli bayavuma ukuthi khona akula into ehlayo
kodwa sesike sabona imfanekiso yentengo etshengisa ukubana ingayehlile imfanekiso etshengisa ukubana intengo iyehlile kwezinye izitolo
akula into ehlileyo bachamba amanga uyazi into ezenzakalayo kulezi nsuku ukuthi khona abantu batshengisa ngathi khona into ziyehlile kodwa zingayehlanga akula lento ehlileyo lapha into zonke ziloko zihlupha abantu abantu bayadubeka kakhulu akula into ehlileyo so ngazi uhambe supermarket iphi into oyithengileyo last week nakathesi lokhu injalo so bengasiqambela amanga lapha izama ukutshengisa abantu ukuthi into ziyehlile akula into ehlilela
khona ukutholakala konke kuyatholakala yini kumbe kukhona okunye sokushoda
into zigcwele every supermarket that you can go kugcwele but into ehluphayo ukuthi khona akuyehlanga intengo yangikhona iyahlupha uyabo so akula into ehlileyo la kuyahlupha lapha but into zigcwele elizweni konke kukhona okufunayo but intengo yangikhona uyayithatha ngaphi imali akula
amafutha ezimota ifuel yona ke
mina kathesi isuku eHarare ngisiya koBulawayo ngifake i-full tank i-full tank yami ingose $425 so nxa umuntu ehola $200 uya koBulawayo yini osuzuhamba but mina ngithele $425 RTGS ngisiya koBulawayo so akula into zizima emuntwini nje emuntwini makhaza into zizima mntanamama nakalaleli bonke bayangitshela ukuthi bayavuma ukuthi khona umnumzana umoyo empilo wesakadona ukhuluma iqiniso mina eyami imota i-double cab iyenze 425 ukuthi ngiyeko bulawa sengiyathela enye i-425 ukuthi ngiyeko bulawa which is $950 to and from bulawayo uyabe uhona malini ke